Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ibhola e small support ende kade kule queue abantu befukumile ngokuningi kwezohlanje. Ngithemba abantu bazafukuma kwezohlaba sibili sebebona ukubana ijekiseni ikasizo ngoba abantu besibona abantu behlaba saqaqela babona sibona o vice president behlaba sazobona president labo sebehlaba.
Idolobho labo Bulawayo namhla lazise ukuthi amakilinike alo abalisa eluveve Phelandaba Mzelikazi lenkulumani avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Ngalesi sikhathi se-COVID kubenzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lonyaka akhala izimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika kulandela ukuhlasela we-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwejiselaye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatshalo ezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine eZimbabwe beselingizinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisithiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Kunjalo nje idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve Phelandaba Mzelikazi lenkulumani avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kulika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukansela Phebe Msipha weluveve othi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lumjovo.
Mina ngilethemba njengobona ivolo e-small support ende kade kule queue abantu befukumile ngokuningi kwezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma kwezohlaba sibili ngoba abantu sebebona ukubana ijekiseni ikasizo ngoba abantu besibona abantu behlaba saqaqela babona sibona o vice president behlaba sazobona upresident labo sebehlabile sabona ukuthi hhayi thina kade vele njengoba upresident wakhe wathi wena ungubani sazibuza thina vele singobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti kumele lawo sube usibonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu asebezelile lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kathi uyangikhuthaza ukuthi ayehlaba yena engahlabanga. So hhayi ngithemba abantu bazafukumela phansi phezulu. So namhlanje angikwazi ngisendeka abantu about 50 or 70 akade hlala lami ngizibhotela nje njengokhansela sezikhona i-four yami namhlanje yokuthi lami ngikhona ngani emsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini-ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi bona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika.
Okukhona engingakutho ukuthi nami ningi bengingacabangeli ukuthi ingani namhla kovuliwe emakliniki zenkanti njala kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu iinfeltini zav ngiyandula khona kusasa ngoba zaqala kwelindawo ngiyikhangela lokuzwe lokuthi ingwaku njani ukuthi abantu bahamba ngokunele babo yini ukuyahlatshwa ngithemba zadlula khona ngamalevel ma-traff khona ngale siyakhangela nje ama-queue from zeyinsini zakuya kelapho zikani sengikhuthaza abantu bona hhayi ngabe ngibonile sekule abantu bahlaba akula problem.
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi mina ekuboneni kwami ngibona ingani uhlelo luhambe kuhle sikuzi ngendlela enhle ngoba siyabona kakhulu kuma-radio kukhulume la kuma-TV kumenyezele yonke indawo ukubana abantu abahambe kendani beyohlatshwa bona ngani isikile akula lapho kusilele khona yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo abangalama-TV labo anti kuleyodohmauth njengona kuzithina njengama-councillors esihamba sesimenyezela lakho konkana kuyaphathisa mbona ngani hhayi
lowo ngukansela Phoebe Msiphaka ward 9 eluveve ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekwabulawayo.
Le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngePhasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebanengi. Umfundisi uSain Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amanengi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngasonesi sikhathi. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lumkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
UNkosikazi Linet Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singabacomplacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom.
Umnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane loNkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izinqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka amamaski lokusanitiza indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Udonga uthi amabandla okholo lesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezihleneyo, abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services, kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bezanye abantu, ntambama bezanye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebanengi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiphasika inkinga yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elamarika lokhu likhokhelayo kubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyene bele COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebeyizigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye 30.5 million leli gciwane elabulala abedlula ingxenye yesigidi 553,000 kubika abekolejini ele Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpholisa omhlophe uDerek Chauvin othoniswa icala lokubangela imfa yonsundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakenye. Aqhubeke idinga izikhece angazisebenzisa ekubalekeleni icala bezama ukumchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hachi ngoShoven. Ugatsha olubona ngezisebenzi olwe-labor kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edluleyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000 okulinani eledlula okuphethwe kabili kulele nyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokugcina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale le-Senate awebandla lama-Republicans, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell, ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili ama-dollar, $2.3 trillion, ngumongameli Joe Biden welemelika.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association, ubombe ZIMTA, ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatitsha la engela mali eneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokho kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso leibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta, umnumzana Richard Gundane, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Khonokho kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwamalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumende ikwanisa ukuthi ababalisi basebenza okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyango uqalisa sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavuka udaba lwemali oloholo lulungiswe kodwa kukhanya ngani imali vele ababuyalayo ngasikhuluma kayikwani lutho.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo, uhulumende uyakwazi khonoko. Ngoba sivula isikole, sikhulumile thina sathi hayi siyavuma ukuthi isikole zivula. Ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu. Lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo ayikwani. So thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry atshiyeneyo sibona ukuthi kasinankinga enkulu nxa ukuya emsebenzini yi-ministry ka-primary ne-secondary education. Inkinga ekhona khathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service and social welfare. The ministry parties imali. Kumele-ke ukuthi inhlelo lama-programs abe-Ministry of Primary and Secondary Education ancediswe aphathiswe ngase sikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thina umsebenzi siyawufuna njengababalisi sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu. Imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into leyo iyenzakale. Yiyo akabasayivezanga ukuthi ibe khona.
Manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani, kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini, abanye malanga wonke, abanye bengahambi?
Hayi, thina sikhuluma siqondane le-Zimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi baza kwenza njani, ngoba abanye abaningi vele kasikwazi ukuthi kanti bavela ngaphi baya ngaphi. So kasoze sikhulume ngabo.
Lo umnumzana Richard Kondane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwey Room.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leviyo eNdebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo. Liqhubeke lisenza kanje, lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini. Ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ePhalamende besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi kesihlonitshwe. Loba kunzima, loba kunjani, sizaqhubeka lokho sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima, ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu ngise-Lamtri ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Kahle kahle bengifuna ukuthi ke ngiphawule lapha ngokuncane lapha ngabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bagijimisa ukudla imali, abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana, kuphela ukuchothozana, ilizwe lokhu lisifa. Izwe lokhu lisifa, lisiya phambili ngoba lokhu bechothozana, bechothozana, kubelokhu kudilizwa ongamaphathi, kuhlanyukwa, kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo. Ilizwe lisifa. Besicela ukuthi shiwo abantu bakithi beke bebe lengqondo yokwakha ilizwe, beke betshiyana lento zepolitics lezi zokutshona bechothozana lezokuthanda imali. Beke betshiyana lokuthanda imali. Imali yebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time, wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu. Sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba.
Laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lePhasika sikwetshiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Chisasanda weStudio 7.
Sikukhefu lePhasika kunjenje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana, yena ucula ekoBulawayo, udabuka ngaphi yena?
Uya ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi. Ucula ngiqale ngimncane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma-church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma-school choirs, senza ama-competitions lapho. So kuyinto enginanzelela ukuthi ngisukela lo kathana kakhulu ngisesemncane. So ngakona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So yikho-ke yokuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela le Harmony Sound.
Sana uthi wavela wakhula ekukhwabetha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Dume gospel ngithande kakhulu, ngakhulela ebandleni. So ngo-2019 I introduced my first new album ehloko esithando lenkosi ebalisa ingoma ezisithemba umtshato umsebenzi lezinye zankhona zona zingu-8 ine-album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami okokho kwayenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wegospel.
Kwaba nenkuthazo enkulu ukuthi acule siya phambili angabuyeli emuva.
Lo engeza lami ngathi hayi mana mphansi center lami emphakathini uNS Masongela enesebenza la kwelase South Africa. Then ukuthi enisebenza la kwenisebenza lo vela kugumbo engiyishayela ama instruments njalo engezela lama backing vocals. Then ukuthi uGodfrey Nyathi ngezela ama backing vocals. Then lo Nesta Skhosana engezela ama backing vocals.
Ungakahambi umculo wakho bengawuthola ngapi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami liyawuthola ku-YouTube, ama-videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani, khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, ku-Twitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami ku-WhatsApp ngoba nje kungifonela, inamba zami ngiyazihlamba nazi 0776550789. Ngiyabonga kakhulu kubalani balaleli.
Besikuthela woza Friday ngelangaqathekileyo lapha indodana kathixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibaza namhlanje ngengoma zokholo uAbednego Skhosana oculayo kontuthu ziyathunqa. Good Friday, good night, libele kefu elingelangozi. Igama lami uEzra Chisa Sibanda.
singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakliniki alo abalisa eLuveve phelandaba Nzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli khefu lePhasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.